izidakamizwa yinto e-addictive and izidakamizwa yinto othi ungayiqalisa kube luhambo loluyana ukuthi kuyawungamelanga nje kube luhambo lwekela nje kathize ungazange wathola izaluleko lokuncediseka. So izidakamizwa mina njengomntwana osakhulayo ngaziqalisa ngisesikolo new form 3 and ngiziqalisa khona lapho new form 3 ngayikwenza nje kuyinto engithi iyangijabulisa. But ngokuhamba kwesikhathi it became a part of my life and kuba nzima ukuthi ngehluleke ukuthi ngikwazi ukuzishiya lezo zidakamizwa. And recently I approached certain people that might try to help me, but sometimes kuyake kuhambe kuphinde kubuye. And ngikhuluma nje kathesi ngisengile almost 3 weeks ngizama ukuthi ngiyekele ukusebenzisa and I'm believing ukuthi kuzangisebenzela, but izidakamizwa kuhambe olukuthi ungaliqalisa vele kunzima ukuthi yekele, especially imbanje. Ngi-addicted kakhulu kizo zimbanje.
Uzithenga ngaphi? Komahadebe?
Imbanje ngiyithenga komahadebe entumbalo.
Yimalini ibhora?
Ibhora lembanje idola.
Wena uleminyaka emingaki?
Mina kathesi ngile 22 years. Isikolo ngase ngiqedile u-A level, so ngaswela izimali zokuthi ngiqhubekele phambili, but i-A level ngase ngiqedile. Ngapasa ngile 13 points.
Ibhora utheli lithenga ngedola, ngelanga ubhema amabhora amangaki?
Ngelanga kuyabe kusiya ngokuthi sometimes i-activity yabuyenza iyabe ingenjani, but esikhathini esiningi vele bengikwanisa ukuthi izini a-maximum of 3 ngelanga bengikwanisa ukuzibeka, especially nxa kungama-activity lani ukuthi maybe we're going for outing, because ngikhuluma nje mina endlini vele abakwazi ukuthi mina izidakamizwa ngiyasebenzisa ukuthi imbanje ngiyasiyena, and I think keeping that for long and I really try so hard sometimes to keep, but I find myself going back from what I started. So being the speaker for which ngazi ukuthi ngingasizakala kanjani, but
as uyasebenza uyayithola ngaphi imali?
Ya, njengokulokhuza sometimes ngiyabe ngihlanganisa and lakhonkhani ukuthi nxa ngilokhuza endlini. I'm one of the person engathi ngithembakele when it comes to executing activity, so ngiyabe ngikwazi ukuthi ngokwazi ukuthi nxa maybe ngithole ikhathi kumbelani ngakwathi ngihlala lami ngingelayo imali ngihambe emanganini njene, but an average of $3 basemasimam imbanje kuphela, okunye akulengubhemayo ntema imbanje kuphela yizoyisebenzisa and yizo engifunisama ngalo onke amandla ukuthi ngizalekele and ngithemba ukuthi this time ngizaphumela. But sengake ngakuzama almost more than 5 times if I can remember, but ngifike mbuyezile and konkana it really killed my instinct. Ngiyenza lami ngingabi lobuntu ebantwini. I don't know how can I explain this.
Nxa zikunankile zikudabulile sibili yabo sizwa njani?
Zinxa ngiyabe ngidakiwe sometimes ngiyabe ngilokuthula and ngingela livevile liyani engiba lalo, especially njengakathikho lapho nxa ngiyabe nginganathanga. Ngiyabe sengilokuthula and nemicabango yami yabe ingani iba depressed and that feeling that is feel ngani like secure and that's really having really especially nxa sengizisebenzisa, if I can get a rehab or if I can get someone professional who can really assist me and like I would really appreciate that and I would really do. Even I'm a recreational centers that help these young people that are in.